Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuZANU-PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obengumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obengumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradise Mondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly eNew York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhla ka 24 November uqalisa ukungena kuka mngameli oyilize uComrade E.D. Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje amanye amakhampani ukuthi hayi kabalandele laba abasebe express interest kudala. So uwenze ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standekile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esotsheni. Umuntu angaphume esotsheni eseseya community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, wayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes Acre eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandlane laye umfazi kwesinini sami uGumbo sibesebenza sonke ukukhokabini ethi yena ekusenethi mina ngupresident Safez mina ngibambi iconstituency eMberengwa West yena ubevela kuMberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina ngabafana kundaba zepolitics lokuba kuparlament amanye ama-MPs ethu eMbelengwa kugovernment yena umoya obeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngu-Ministry of Transport and Infrastructural Development. Ngiyakwazi umsebenzi ewuyenza nguye wayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, eminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngiwe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alisiroqawo ungathi mpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngukupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo then upresident senika irespect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale le Politburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo, ungabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho. Kuyahlasela noma ngubani. Ngakho ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la okuthiwa kathathwe iWorld Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke. Ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi lawlessness yona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe isiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu ukuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti ke kabalandele njalo imithetho yonke bekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza kuyathokozela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumela funde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanuPF ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho?
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo, bakhuluma ubuwula nje obungayindawo. Abantu bebadala, abantu besezihlalweni ezinkulu. Khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelela ebantwini ukuthi bathi besifa, bebulawa yi-COVID-19 bacabanga ukuthi bathakathiwe. Yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga. Akula dokotela obulala umuntu lapha, abantu bayafa ngokufa kukhona. Njengoba sihlala sisitho, abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe, bajwayele ukwelatshwa phetsheya. Ngakho izandla zabodokotela bezimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke odokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu. Into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwabahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba minwembili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leli gciwane abalikhulu lamachumi ayithoba minwemunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Ungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encitshwa ukuhlawula imali yebail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo? Isikhathi sasithembele ku-Constitutional Court laku-High Court. Kodwa ke nampo ama-prosecutor ama-magistrate namhla sesenza njengontelejja lomvundla bephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo gala nhloni. I-State Service Commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi u-magistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqamase esithi yena sewathoniswa amacala amaningi adlula 65 engazakibotshwe, yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga e-social media
manje lithi kwenziweni
sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa indlondo abasebenzisa i-evidence lomthetho sesile full evidence sesilobufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hatshi kulandela umthetho kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba abantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigqoba umntwana anzange ngimbone i-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxhamasa sibili ethika ede bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court ngalokho mahlaba izulu sibona ngani amakhomishini akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le democracy to enhance democratic principles Judicial Service Commission iqakatheke kakhulu ngoba yiyo efanele izimele yodwa ingatshengisi inketa abajani kodwa lapho sesibona ukuthi sibe lama-sides abasalandela umthetho ngalokho sizaba ngabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approacha i-Judicial Service Commission ngobufakazi silabo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngikhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hhayi ezomthetho
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asethembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lumntwana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngiyadinga shuwa ngicela lingidlalele umlayezo wami lo ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi wayesebenza eBentwood ngabo-1980 kathesi kuthiwa uzakalela eNtumbane ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782 60 23 07 ngubaba wami shuwa ngiyamdinga sengile minyaka eminingi ngimdinga ngingamboni ngiyacela kubo bonke abasefelabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani ekuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe ngiyacela lingincede basakazi lingidlalele umlayezo wami lo
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli ngithi usuku oluhle msakazi wami into ebukhulunywa ngoNick Mankwana ayehlanga ukuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day bashona kwelakithi abantu kule COVID-19 namhlanje sokusifa ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers bula ngodokotela mayithi ama-ministers bula ngodokotela abantu bona bula ngobani ukuthi abantu laba bula yi-ZANU-PF cause uma ukuthi babula ngodokotela oma-ministers khona kunina abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu bula ama-ministers bula ngodokotela laba bafile abantu bafe kanjani kumele sichaze ngathi befe kanjani abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu babhekana nabodwa amapoketa ukuthi besuthane bodwa sokufe abaministers beqala ukukhuluma olwalongo bengakhulumi sekukhuma manje uhulumende weZANU-PF asamdingi ezibaba samfune akaphume cause uyehlulekile uyazihlulekela
sanibonani mthokazi omuhle njani umagumbonke omhlaba Nimbuzo, nimbuzo, koka ungazi ukuthi ungafika njani ukukhaya moyo. Nombuzo mpelo ongumhini bhekise ukukhaya moyo. Ngazi ukuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayethi sisizwe sikemthokazi sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCOVID. Uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo doesn't make sense ngoba esikubona thina sisizwe sokumthokazi sigcwele amazwe nje kungakuyindaba izano naloba basengimkhohle igama lakho thina mayebuza umlungu ukuthi isenzo sika nangagwa sokushona kwabantu negunkuraundi was a mistake ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe ukuthini ngesingisi ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalobhuti ayizwakali bathi ngubani mugana njengathi njalo nje abayizwakali kahle kahle bayasixhaphaza laba bantu angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi uqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyise ukufa kwamasela la sichithele ilizwe
bonanza nibonani abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo siyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhuhlane siwulala iziphathamandla zezana uPF esikhalakhalisa kanti bona nxabe bebulala abantu ubathi kumnandi yini nxabe ihlukumeza abantu ngalendlela bona babe sithi kumnandi na nxabe khala bethi umkhuhlane usubulala iziphathamandla zezana uPF kanti kumele ubulale ubani kumele kufumta kabani kanti bona akusho bantu yini abafayo ukuthi kuthando usungongo usubulala izano PI amasela wezano PF isiphathamana zezano PF kumele ubulale ubani kahle kahle kanti labo bantu abafaye bona akusobantu yini okumele kuthiwa bona usenza wrong angithi labo bona amasela wezano PF ngabantu labo kumele befe ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yiko kubethusa kumele befe labo ba right befe anti abakhalelwa akula umuntu ole indaba lakho ukuthi kufe bani zilongo besifa kuphela thina sithi ku right abantu bathwele izima ngabo labantu bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele nzima nalawa amasela wezano PF ahlukumeza abantu elizweni ilizwe liphelile nantiya and liqhubeka liphela lisiya phambili and okunye izibhedlela zitholakala ezingelalutho isikhathi sonke izibhedlela ezibe zingelamithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda bafulaya baye eChina bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwazulu abantu bafe ezibhedlela baphela la sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasela wabo sekusipha ababulali babo abafe labo njengabantu laba abababulalayo kabafi
salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ngegift esonduku bemfuna ukuphendula leya indoda leyana uthiwa ngu Simon Khaya Moyo ngimzwile laphana phateka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke makusifa abathile city's not an African maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu ngegoground abanye bebulala ama supporters MDC abanye bebulala ama protesters ngama last election leso sikhathi kwakuyi African wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi African angini ngesikhathi se ground yena wayekubona ku right kuyi African manje yena sekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma Facebook hayi u Simon Mkhaya akazame beyindoda manje engadedese indoda endala njalo into ofanele beyazi one ukuthi lakithi emakhaya makufuthu bayi izakamuzi ziyajabula yabona so ama kungabe kulothuba yofileyo abantu bejabula ungabasoli izani sijwayele ukuhlala irika manje sifuna ukurika labantu abakhalayo izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irigi faka izani manje sifuna ukurika labakhalayo ngeke kulungi ngeke kwenzeke lokho so yena ukhaya mayebone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu sizesiqethuke efuna ukubakhalisa akathathi family yakhe ke thathi ungani segugile vele thathe labazukulu echone khona esozivele bakhalisa thina sila nyembe zokudlala thina sakala kakhulu kushulawela izihlobo ngeku ground so okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzaba riga kakhohlwe phelile lokho sikhathele thina yezana kuyala noma zokuthiwa kona kudliwa inyama yamahari National Sports Stadium abantu abayigcwalisi National Sports bayayizonda izana kufanele behlale bekwazi lokhu khaya ngiyabonga ngokuhlala sethembisa
like it's not, eh? Ah, yeah. I'm the show. Uma kungabe sibili. umuntu okhuluma amagama nje njengakaNiki Mangwana ungumuntu nje ongashoya ezandla angithi kade yaphela ejele.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7 eminyakeni omusha. Siyalihalalisela lingene kahle eminyakeni omusha. Siyabonga nathi siphilile, likhuluma noNcube endaweni yaseGoli. Yabonga kakhulu eminyakeni omusha, ikhule kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale leSenate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kumele kube lamalunga eSenate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga leSenate umnumzana Rand Paul uthe uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwasekuvodwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu, 45, avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni, kodwa singabuyela emva ke sinanzelele nje indlela abantu benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilele. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho ukuletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto chekileyo ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili. Nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akule sizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sesiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ule khona elinjengeleka umnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona indlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beze ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obengumongameli umnumzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelo olwe-coronavirus. Ubona ungani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19, sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden. Kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye pleze phakathi lapha nambona ukuthi fanele sibancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje. Singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzane uThanga ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala Izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.